uba Mugabe umongameli welizwe elilobuyanga obumangalisayo e-Africa. Yena ngokwakhe uvele ngumuntu ongayevele kasekho esihlalweni sokuba ngumongameli. Kakwanisi nxa esehluleka ukulungisisa ingxabano ezisekhaya eZimbabwe, udaba lugukurawundi alukakhulunywa, imisebenzi yaphela, imikhuhlane iyanda. Uzaphumelela na ukuqondana lenhlupheko ze-Africa, i-continent? Awusuze kwenzakale mfowethu. Ukuhamba nje kwenza nje, kodwa ubaba lo msebenzi lo akhangelane nawo kawusizawukwanise.
Singabona yini senelisa ukudonsela izwekazi le-Africa kundlela acabanga ngayo, ikakhulu nxa ebheke amazwe angentshonalanga afana labo-Melika labo-Bhilithane?
Ye, ukhona ukuthi uminister Mphathindambo we-finance Chinamasa uhlale ukhuluma ngakho ukuthi kasibe lobungani ubudlelwano obuhle lama-Americans, i-EU, le-World Bank, i-IMF, ukwenzela ukuthi izikhwelede zethu sikhohlakale, zuze ithuba lokuthi zidinge izimali zakhonale. Bakhuluma izinto ezijeneyo. Mbona ngathi mina uMugabe kasoze akhulume ngakho kakhulu, ngoba uyazi ukuthi i-foreign direct investment iqakathekile. Uzakhuluma nje okunye kwe-politics, kodwa njengomuntu ovele ethanda ukuxabana labantu kasuzayekela ukukhuluma ngakho, kodwa akuncedi lutho.
Phakathi kwenkinga zonke izwekazi le-Africa elibhekane lazo, ubona senelisa ukulungisisa ziphi uMongameli Mugabe?
Njengobutshile ukuthi inkinga zakhona ziyehlula bona abanikazi ba i-Nigeria iyehluleka ukulungisisa udaba le-Boko Haram, i-Al-Shabaab yahlupha, ama-refugees maningi e-South Africa. Engikubonayo mina angakukwanisa nje ukuthi aphumelele ukwenza ukuthi abambanise abantu ababusayo okungekho emthethweni. Uzanika i-legitimacy kuma-dictator anjengabo-Kabila, abe-Swaziland, abe-Egypt. Yikho njengawuthi ukubambanisa nje amazwe e-Africa ukubusa okulobudlwangudlwangu phakathi, esingathi khona ngesikhiwa yi-negative achievement.